Ngikwethe
atithi sekupiwa bondi tjona mayusa
mayusa yedu
abavalisi bahleli bekhala ngokwehla kwesisindo sekholo labo njengoba behlawulwa ngemali ebulenjini e-RTGS loba kumakhala ekhukhwini ngesikhathi impahla enenge elizweni isithengiswa ngedola lemelika kanye lokuthi uhulumende abaphathi zokubatholisa ukusebenzisa okufana nempahla yokufundisa i-curriculum entsha ukuba itholakale ezikolo. Lokho kubuya ngesikhathi izikolo zikhangele ukuvulwa kusasa, kodwa ababalisi bathi abasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engenzanga lokhu abakhalaza ngakho. Ababalisi lezinye izisebenzi iqoqana enkundleni i-Africa Unity Square ngemva kokuba sebevela enkambeni yamapholisa lapho abaqalise uhambo lwabo besiya emahofisini kamphathi ntambo wezemali. Lapho besifika emahofisini kancube bamfice ngekho bamaphandle becula bephakamisa amabhakane aveza izikhalazo zabo befunga ukuthi bazavukela njalo betshone lapho umfokancube aze alungisise izikhalazo zabo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yathuza umnumzana Fortune Jamela uthi amalunga enhlanganiso yakhe akasoza aye emsebenzini.
Kungebhadi ke ukuthi ke engasakwenzanga ke lokho, lathi sinje singabantu siyaphila, yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafamasi, yonke into nje eyenzakalayo uma siyakhangela nje lamanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar, noma nje uhulumende egcine inika yona i-delta imali yokuthi ke ikwazi ukuthi ibhadale lokho ekubhadalayo ngama-United States dollars. Kodwa kubuhlungu ngoba ayikwazi ukuthi yenze singathi yona i-prioritization i-government ukuthi bekwazi ukuthi ama-priorities ibeka ngaphi ukuqala kulandele lokho kulandele kubuhlungu khonokho. Okokuthi umthulinyimba nxa ngasakwenzanga khonokho kungebhadi ukuthi-ke abantwana bazalahlekelwa kakhulu ngoba thina ngeke sibuyele emsebenzini singakutholanga lokho. Kodwa-ke sithe thina noma nje singasabuyela emsebenzini siyabe sikhonapha siyabe sifundisa nsuku zonke siyabe sikhonapha sifundisa free of charge.
UJamela uphinde wasola ukubotshwa kwenkokheli yabo ekuseni esithi lokhu akusoze kubenze babuyele emuva ngoba kungayisilo cala ukuthi baveze izikhalazo zabo. Uqhubeke ethi uthokozise luseko labalithola emapholiseni akade ezindaweni ye-Africa Unity Square wona ayalele ucommanding officer wabo ukubopha akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa aze aqale ukuhlasela ababalisi. Ngemva kokubotshwa kwabo uJamela uthe kube lokujikijelana inyoka ephilayo kwamapholisa enkambeni ye-Central Police lapho amagqwetha e-Zimbabwe Lawyers for Human Rights abezobamela abuye abakhulula.
Ekufikeni ke e-Central laphana-ke kufike kwaba lokuphoselana nje inyoka ephilayo, akula-ke osevuma ukuthi yena laba bantu ngibabophile ngibabophele ukuthi lokuthi-ke ngithemba ukuthi bathe bevula ama-chapter bathole ukuthi akula cala abangasiyibophela lona. Njengoba-ke bathi ukusibopha sile salary caravan sisuke emtare sisiza khonapha-ke e-Harare imatch yethu leyana, i-constitution yethu yatshengisa ukuthi-ke iyasivumela ukuthi siyitshengisele lapho esingathakazeleli khona akukho ukuthi-ke umthetho ungasibopha kulokho. Ngalokho-ke sahamba-ke khona ngabe hayi bafike basigcina siwomahola amabili silokhu esikhona-ke. Kodwa-ke ngemva kokufika kwabomthetho bethu abasimelayo ama-lawyers ethu bakhanye sebejikela inyoka ephilayo-ke bagcina sebesithi-ke hayi la yi-law and order isigeza izandla athi hayi thina laba bantu akula cala esingabafaka lona bengabantu bona bathi hayi akula icala esingabafaka bona.
Umnumzana Alistair Phunye wenhlanganiso yabatsha e-Generational Consensus ngomunye wabakade betshengisela. Yena-ke uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akahlukananga lokwaMgabe ngoba uqhubeka esephula amalungelo abantu.
Ngasikhayela isehlakalo esenzakale lapha e-Africa Unity Square kutshengisela ukuthi kwaphongukutshintshwa ibizo from uMgabe kwaba lo Mnangagwa, ngoba silokhu sibona ama-draconian laws, sibona ama-section e-constitution abuzwa iyona i-government esasikhayelela ukuthi izabe i-democratic to ebantwini, isithi yona izayenza izinto eziyabe zifiswa ngabantu. Njalo mina ukubona kwami kulilungelo lokuthi abantu be-demonstrate, especially sikhangele i-economy esikiyo especially nxa sikhayele indaba yama-teacher izwisa ubuhlungu ngoba singakhayela isalari yabo kade siriduce to $60 nxa uyikhayela ngamabhondi kutshengisela ukuthi kwangkhona somele behlala imonth yonke nge-$60 eyengakwani lutho engasebenzi anything ngapha kulama-fees balabantwana ababevula athesi ngo-February besema-university bale mbula amele bezikhangele endlini so kutshengisela ukuthi into azibanga kuhle lizo
iningi lamapholisa belibonakala limile nje libukele ababalisi becula ngesikhathi ucommanding officer wesifazana ezama ukutshotshozela amapholisa ukuthi abophe akade betshengisela kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi amanye amapholisa ebonakala ehlabela izingoma ebeziculwa ekutshengiseleni lokhu ngimele i-27 ngiseharare ngingugibson bebe